Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuganjani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 6 kuMbimbitho 2018 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
asavumelekile kusafika ukuthi sidle amabhaloni amarashiyela nabenkukhu lezi. Ifesi ye-Rainbow sivalile okwamanje, akuna muntu ovumelekile ukuthi angene athenge inyama.
Uhulumende sexwayise abantu ukuthi bekele ukuthenga inyama kwele South Africa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane osubulele abantu abangamakhulu phose amabili.
Amanga lawo abantu esishoneni singababuza abalahlupho lokuthi babhotele umndebeni, batshelwa yibo bonabo abantu babe bebukhali befuna ipower kuphela bengakhuluma iqiniso. Umuntu kazana akakudingi lokho esishoneni.
Kuvamile ukuzwa abanye besithi inkomo ingazala umuntu nxa kungaba lo mongameli wesintwini eZimbabwe. Kodwa icele leMDC elisekela uMakhube lithi kalivumelani lalumbono. Izizalwane zeZimbabwe ezikwele Bhilitane zisola uhulumende wakulelo lizwe zisithi akaselandaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Nanku esefakwe ekhwapheni ngohulumende kaMnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sexwayise uZulu ukuthi engangeni elizweni lenyama evela kule South Africa lapho okuqhamuke khona umkhuhlane we-listeriosis wona osubulela abantu abangamakhulu phose amabili kusukela ngozibandlela. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umkhuhlane lo utholakala enyameni ezifana lepoloni kanye lama-sausage. Ngakho lolu gatsha luthi abantu kumele bake bame kancane ukuthenga inyama kwele-South Africa. Isitolo esiningi kulelo lizwe sezilahlile inyama ebeziyithengisa. Impawu zokuhlaselwa yilomkhuhlane zigoqela ukutshisa komzimba, ukuhuta kanye lokutshaywa likhanda. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa uMnumzana Macatha Ndlovu, yena othi sebehlalela evalweni.
Abakhala abantu lana sekunomkhuhlane osungani ungaqeda abantu, ngoba abantu wathi estimated 108 abantu sebekule mkhuhlane lo wenkukhu le Rainbow Chicken. So lana asavumelekile South Africa ukuthi sidle amabhaloni amarashiyela nazinkukhu lezi. Ifesi ye-Rainbow sivalile okwamanje, akuna muntu ovumelekile ukuthi angene athenge inyama. Amashopu amaningi batsheliwe ukuthi bakline amafriji yabo nama-domestos bangathengisi ukudla lokho.
Khona ukungena esitolo uthenga inyama kusangeneka yini? Bakhona basale sibindi leso?
Hayi, njenganamhlanje baba ngizengathi hayi inyama awuthi ngime kancane ngiphuzitiye nje enesinkwa, ngoba nami sengisesaba nayo ukuthi hheyi, uma ngabe nikhuza ngisehlakalo sinjalo ukuthi ningadli inyama nani niqhubeka nidla, sasa izotinuma seninenkinga nawo uhulumeni anitshele ukuthi hayi sabe sanitshela mpela ukuthi inyama ningayidli. Abantu abaningi namhlanje bezingasondeli emasuku ethenga inyama. Ngize ngabona nomunye umama obezijayele ukwenza isikaftina eyeza amabhaloni abantwana nenyama, ngibona sethenga amabhega ethengela abantwana ethi hayi ungcono ama-beef burger than ama-chicken la adayiswayo namabhaloni nama-rashen sausage wonke lokho. So into ehlala umzimba, but nathi singabantu angaphandle sibuya nathi sithi bona lana emaborder lana ma ngabe siphethe izinyama lapho kubuya kubhekwe thina ukuthi ayiti esilethe imikhuhlane lana e-South Africa. Siyafishwa lapha inyama zethu, inyama ephekiwe nenyama ewomisiwe.
Bakhona yini obaziyo abafileyo bebulawa yilo mkhuhlane kumbe abagulayo?
Ngike ngiphume ngifika mpela ukuthi ngabe ngibonile, but enyuvini bakhulumile mpela bathi 180 people they died ngenxa yesehlakaza lezo zomkhuhlane lo listeriosis ekhulunywayo. Na umkhuhlane omutsha nami ngawaziyo ngiqala ukuzwa manje ukuthi hey ama chicken la rainbow anomkhuhlane obulala abantu.
EZimbabwe ugatsha lwezempila kahle luthi awukafiki lumkhuhlane, kodwa kuyini ongakhuthaza ngakho izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezibuya ukuzothenga ukudla eSouth Africa zibuyele lakho ekhaya?
Abantu beZimbabwe mangithi ngiyabheka banethembo ukuthi izinto ze-South Africa into ezi-right, yabona. Nabantu abakwamanye amazwe abanementality yani ukuthi into ziweZimbabwe asiku-right. Uhlubona ama-foot and mouth ayenziwayo ukuthi abantu beZimbabwe mabengena abantu abasetshayo phana ukuthi abalethe imikhuhlane elizweni. Njengoba lo mkhuhlane ulayo e-South Africa, eZimbabwe ungekho, uqhamukaphi yona umkhuhlane? So nga-advise abantu ukuthi laba jayele ukuthuma inyama, bethi ngokuthuma inyama ama-cooler box ikhambe ekhaya ama-voros. Ngiyacela mpela abantu bakithi ningakwenzi lokhu, ningathumela izinyama nama-KFC lawa. Ma udla i-KFC yawo ngona uyidlebo nawe i-chekho na kungahambi nenyama kanyele kuze neZimbabwe.
Umnumzana Macatha Ndlovu isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ukulwisana okuqhubekayo phakathi kwebandla le-MDCT sokuphehle inkulumompikiswano phezu kodaba lokukhethana ngemihlobo eZimbabwe. Abanye bathi uNkosazana Thokozani Khuphe udlalisa isikhathi sakhe ngokubanga ubukhokheli baleli bandla lomnumzana Nelson Chamisa, ngoba kunzima kakhulu eZimbabwe ukuthi abantu besishoneni basekele umuntu wesiNdebeleni ukuba ngumongameli welizwe. Kodwa umqoqi wenhlelo zebandla leli umnumzana Abednego Pepe yena okucele likamakhuphe uthi kabavumelani lalumbono.
Khangelani okwenzakala eMelika, sibone kubusa uObama umuntu oloyise wavela weKenya. Sikhangele eRwanda sibona kubusa uKagame umuntu onguye kuthiwa khona yi-minority, njalo babulawa abantu bangikhona baba baningi okufika i-1.2 million. Uyakhokhela kathesi wenza kuhle. Sihambe eSouth Africa kathesi umuntu okhethwe kathesi ukuthi areplace uZuma ngumvenda. AmaVenda ngamanye abantu abalutshwani, umhlobo omlutshwane eSouth Africa benza ngcono. So kangiboni ukuthi eZimbabwe kuyamangalisa ukuthi umuntu ovela kuma-minority abuse ilizwe leZimbabwe. Ngaleyo ndlela singavele sikwenza ukuthi sibe kwazi ukuthi i-minority la ingabuza. I-minority uza kwesaba ukwenza into embi ngoba ekwazi ukuthi vele sibaluthwane thi. Kodwa umuntu abathemba ukuthi baningi baza kwenza ubunke obunjengalobo bethemba ukuthi sibaninga kulanto abasenzayo.
Bakhona abathi umuntu ovela eMathebeleland ngeke akhokele ibandla ngoba kalalo usekelo angaluthola luvela ebantwini ikakhulu abemashonaland. Kulabo abantu ngathini ku?
Ngabantu abagangileyo bonabo. Bafuna ukuqambela amanga abantu besishoneni ukuthi bona abangeke basupporte umndebele ngamanga. Osowakwababuza labo mashona abaningi ukuthi angake limsupporte, badiyas ngeke usupporte ngubani. Ngabantu abasebenzisa umutsho onjalo ngoba ngabantu ababukhali abathanda umbuso. Nxa bethanda ipower bese bedinga indlela yokuthi basebenzise ipower ngendlela engaqondanga. Njalo abantu abenza khonokho bale mfundiso kaMgabe. UMgabe ngo-1979 wasayina isisekelo se-agreement eLancaster. Kuvunyelwane ukuthi uzabuya aze sizevota lapha kuyi-Port Patriotic Front. Uthe sebuya lapha wakhangela ubuningi babantu abavela emashonaland. Wasebasenza ukuthi ufuna ukusebenzisa khonokho ukuthi atshengise abantu ngoba divide abantu ukuthi lo ngumshona lo ngumndebele. Ngaso leso sizathu uthe sekwenzile wawina, khangela ilizwe leZimbabwe ukuthi linjani. Ngenxa yokuthi leyo nto asiyinto eliqiniso yiyo eyenza ilizwe leZimbabwe libe yilo lokho eligogona, ngoba abakhokheli abafuna ipower kuphela yibo abaqamba amanga ukuthi abantu besishonene ngabe ngabavotela amandebele. Ngamanga lawo abantu besishonene ungabavuza abalahlupho lokuthi bavotele umndebele, batshelwa yibo bonabo abantu babe bebukhali befuna ipower kuphela bengakhuluma iqiniso. Ngoba ungalanda umuntu owesishoneni uza kutshela yena ukuthi hayi mina engikufunayo yikukhokhelwa ngumuntu oza kwenza impilo yami bengcono. Kakudingi ukuthi ngoba lo ngowesindebeleni kumbe lo ngowesishoneni. Umuntu kazana akakudingi lokho esishoneni. Labo bantu ngabantu abazikhulumelayo ngoba babona ukuthi sebehlulekile. Ngeke ngithi lapha ungakhangela futhi la khona ukuthi abanye abantu bapopula njengaye uba uChamisa. Cha ngikholwa mina ukuthi upopula ngoba umuntu opopula kameleli ukuthi kuze kufe omnye umuntu bese ukuthi abantu nqabe buthene emgcwabeni bobuthanela umgcwabo kaTsangirai. Wena ubusufuna ukuthi uyehamba abantu bafike bangumsindo ukuthi ucanga ukuthi wena ngopopula. Ungakhohlwa ukuthi abantu labana babuye emgcwabeni belanda imfa kababa uTsangirai. So nqa kuyikuthi wena upopula uze wamelelelani ukuthi uye kadresa abantu emgcwabeni uzithi upopula. Nqa ukuthi upopula bekufanele ukuthi ube upopula laye ubaba uTsangirai engakafi. Uze wamelelelani ukuthi abantu babuthane ngobunengi babo bebuthanela uTsangirai. Asiloqiniso lelo lokho kokuthi kuthiwa kulento enje lenje into enjengaleyo ikhulumayo mina ngibona ngani itshengisa ukuthi nqa singacabanga ngaleyo ndlela njengabazimbabweni siseselomango ukuthi silungise ilizwe lakithi lesibaba.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Kunjalo nje incwadi kwezombusazwe sezisole umkhuba odlakela okhanya ukhula kuleli bandla. Kubika uMavis Gama.
Incwadi kwezemithetho lezombusazwe zithi udlakela olwezakala ebandleni le-MDCT alubamangalisi ngoba kungumkhuba omubi osungene ebantwini ilizwe lonke. Zikhuthaza inkokheli ukuba imanyane ukuqeda ukuze ungaze waqhubekela phambili. Umnumzana Abraham Mateta igqwetha elisebenzela eHarare utshelela umsakazo ukuba ukuqeda umkhuba wodlakela elizweni yiyo ingqobe ayinikeza inkokheli kungakhathalekile ukuba ngeyaliphi ibandla lezombusazwe. Anduba ukhulunywe ngodaba lwesekelo se-MDCT sona okuphikisanwa ngaso ngalesi sikhathi.
Abalaleli bangakhumbula kulezikhathi leziyana okwakulwisana oMadison Dlalo labanye bakhe kwagcina sowutshayanwa ngamatshe lezithina kobulawayo. So mina ngibona ngani abatsha kubandla le-MDC kumele bancediswe ukuthi batshiyane losiko lodlakelo, ikakhulu inkokheli kumele zingavumeli ukuthi kube lomunye umuntu ongenayo ngokusebenzisa udlakelo.
Okumele kwenziwe uMathetha ethi kuzinikela kwale nkokheli ukulungisisa lokho okwenzakalayo.
Bangayekela ukukulungisisa masinyane, kungagcina kubangela ukubhidlika kwebandla kumbe abanye abantu bangagcina besuka ebandleni kube sokusiba ngani kulobandlululo. Abanye abantu bangagcina sebesithi hayi kusho ukuthi laba abantu abasifuni thina abavela ngapha kumbe abavela ngale. So mina ngibona ngani kuqakathekile kakhulu ukuthi bakulungisise bahlale phansi bazame ukumanyana ukwenzela ukuthi abantu babone i-MDC njengeibandla esingathi elesizwe sonke.
Omunye wezakhamizi wemangweni weGoromonzi umnumzana Masimba Manyanya uthi sona isekelo sebandla asicaci ekulungisiseni lolu dubo.
Now if you look at what is happening now, it's a sure sign.
Lokho sokusenzakala kuyisibonelo sokuba kukhona okungamanga kuhle ebandleni okumele kulungisiswe. Kungani ngisitsho njalo? Ngitsho ngakhona lokhu kube kulokhu kuvuka lokhu bekumele ngabe kwalungisiswa lidali le-tribunal ngoba ikhona leyo tribunal kusisekelo sobandla.
Inkinga uthi sibuthakathaka ekuqedeni ulwisana nxa kuthe kwaba khona.
The interpretation of that constitution can actually lead people towards maloggerheads. I see it.
Indlela isekelo sebandla esilandelwa ngayo ngokunye osekubangelele inkinga. Mina ngibona udaba lokuyekethiswa kwezinye izigaba zesisekelo se-MDC endaweni yokuba silandelwe ngendlela nginethemba lokuba kwenziwa imizamo yokuba kusetshenziswe isisekelo sebandla kwasekuphazanyiswa yikuba bakhona abakade befuna intando yabo yenziwe.
Umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution uNkosazana Abigail Mupambi uthi okwenzakala ku-MDCT akumangalisi lanxa kusethusa ngoba sewusabalele elizweni umkhuba wokungahloniphi isisekelo kungaba ngeselizwe loba esebandla.
Mina ngokwami ngibona ngazathi laphana kusesele ndaba ngoba kule ndaba e-constitution lapha kule ndaba eyokuthi abantu bafunani. Indaba le ishuka nje iphosi ngathi ifuna ukuhambelana le ikaba umnangako. So kule situation laphana asifundeni ukuthi nama-Iberian society la ma kuyi-cooperative sisitshele ukuthi ma kulento ethiwa yi-constitution kube yiyo esekela yonke into sibuze kiyo ma isisenza izinto zethu.
Kodwa umqondisi wenhlanganiso eye Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Tafumane Clement Zenda, ukhuthaza inkokheli ukuba zicabange ngabantu kuqala anduba zibangisane izikhundla njengalokho kwenzakala ku-MDCT.
Thina njengebandla sithi umama ukuphe ngabe uyazwisisa ukuthi ayisilo daba lokuthi yime ngiphambili kumbudaba lwezikhundla. Nxa yena efuna ukusebenzela abantu, kaqhubeke sebenzela abantu isifiso sakhe sokubona ke iZimbabwe ekhululekileyo size sigcwaliswe. Manje nxa sokunje esebelwela izikhundla, akusachiyananga ke lamanye amabandla abathi ke wona yiwo alohlakela. Sokufana msi.
Abantu abaningi abakhulumisane lalomsakazo abangathandanga ukuthathwa amazwi bathi osekusenzakala kwe-MDCT ngumkhuba abavele bawuvumela kusukela eminyakeni yakuqala yokubunjwa kwaleli bandla ngabo-2005 lapho okwaxexebuka icele elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweBritane sezisole uhulumende wakulelo lizwe zisithi ukhanya engaselandaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngoba esefakwe ekhwapheni nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leBritane bebungokubengwele nja phansi kombuzo kamnumzana Robert Mugabe. Kodwa ukufuthelana lokhu songanene kulezinsuku kulandela ukugenqulwa kombuso kaMgabe enyakenye. Iziphathamandla zikahulumende weBritane sezihlala zitshitsha eZimbabwe ukuyahlangana nomongameli Emmerson Mnangagwa. Kanti njalo lezikahulumende weZimbabwe nazo sezisenelisa ukwethekelela kweBritane kalula nje. Umzekeliso omkhulu ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena beseLondon ngeviki edlulileyo lapho ahlangane khona leziphathamandla zikahulumende walelizwe ezigoqela umphathi ntambo obona ngobudlelwane beBritane lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson. Ummeli weBritane eZimbabwe unkosikazi Catriona Lang yena ubephenduka ekhaya ngempelaviki umanganise abantu abaningi ngokugqoka isikhava esifana xathu laleso esihlala sigaxwe ngumongameli Mnangagwa. Lokhu kucunule kakhulu abanye abalwela amalungelo oluntu abathi sekunanzelele ukuthi uhulumende okweBritane usefakwe ekhwapheni nguhulumende kaMnangagwa. Ngakho bathi eleBritane likhanya seliphandlwe yikuthakazela umbuso kaMnangagwa lingaselandaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okwenziwa yiZANU-PF. Ukwephulwa kwamalungelo nguhulumende kuvele sobala kumaviki amathathu edluleyo lapho amapholisa aseHarare adubule khona abulala abantu abathathu kungela sizathu esiqinileyo. Aphinde abhaxabula kabuhlungu abafundi beNUST betshengisela kobulawayo. Zonke lezi zihlakalo ebezibele zihluphe eBritane likubeke sobala ukuthi alihambelani lakho. Kutsho olola ilungelo loluntu ohlala eBritane unkosazana Kimberly Bebe. UmaBebe uthi eBritane likhanya lingaselandaba lamabandla aphikisayo ikakhulu ibandla le-MDC. Nanku walitsho lutho ngodlakela olwenzakalayo kuleli bandla.
NjengamaZimbabweni sahlala kwele Britain silusize kakhulu ngokulwisana lokho esikubona kukhona okwenzakala kuma political party ekhaya. Siphinde sibe lusize kakhulu njengoba sisizwa kuthwa abantu bayibandla bezana uPF bona laba abahlukumeza abantu abahlala eUK bebhizi bezwanana lohulumende lo oweUK.
Amazi kankosazana Bebe agcizelelwa ngesinye njalo isizalwane seZimbabwe ehlala eBritane umnumzana Njabulo Mangena.
Bakithi siyamangala ngokwenzakala ekhaya, ukubulawa nokuhlukunyezwa kwabantu ku-MDCT. AmaBritish bazithulele nje, abakhangeli bavele kabazihluphi ngakho, bakhangele eceleni. Kuyasimangalisa sikulo ukuthi konke kusenzakala bona bajabulela ukuhlangabeza omnangagwa lama ministers akhe lapha ukuthi bakhulume nje ngokuthi bakhondeme lokuthi lokho okwenzakalayo kuyabashoka. Kabafuni ukukhuluma ngakho. Konke lokhu thina kuyasimangalisa.
Unkosazana Neria Nashamba laye ungomunye ukhulumele Studio 7.
Into emangazayo ngeyokuthi i-America yakhomenta ngevayolensi eyenzakala eZimbabwe. Kodwa okumangalisayo ukuthi iBritain lokhu ithule. Kutsho ukuthi badlelana lo Mnangagwa sibili ngoba bayasiyenga. Asazi ukuthi bafunani sibili. Ngabakhomenti ngoba they are hypocrites. If they were not hypocrites kade bezakhomenta.
Iziphathamandla zikahulumende weBritain zalile ukukhuluma lathi ngalolu daba. Imbala Studio 7 eLondon, Ezra Chisa Sibanda.
Abanengi seliwazi ukuthi umnumzana Ambrose Simutiniri yena ophume kubandla leZanu PF ngeviki edluleyo nguye osekhokhela ibandla lamalunga eG40 axotshwe kuZanu PF. Ibandla leli lithiwa iNew Patriotic Front. Umtiniri uhambe wayahlangana lomgabe ngeviki edluleyo emazisa ngaleli nyathelo. Umkabe lomkakhe uGrace babikwa belakho ukusekela leli bandla. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi, engaluthola yini usekelo oluzwayo kuZulu umtiniri? Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto enhle ukuthi abantu bahambele amalungelo abaphiwe isisekelo sombuso. Kuloko esithi ngu-Section 56 we-Constitution, isisekelo sombuso sicacile la kuma-section alandelayo, sipha abantu ilungelo lokuhlangana bakhe amaqembu abawathandayo epolitiki, bavotele, bakhankasele. Kuyinto eqondileyo kulilungelo labo ukuthi benze kanjalo labo abo-Ambrose Mtiniri nabanye.
Umutiniri yena umbona siba ngumuntu oba lesiqwanga yini emphakathini impela enelise ukuthola usekelo.
Ngakho umuntu ongangabi lesiqwanga nxa ngabe ekwazile ukuthi abhale lokho kuthiwa yi-manifesto umkulu walokho ale njongo yokukwenzela abantu nxa ethethe lokho abantu abakufunayo. Ngakho noyedwa umuntu ongangabi lesiqwanga. Ngakho-ke yena u-Ambrose Mtiniri angaba lasisiqwanga nxa ngabe ekuthwele khona lokho okufunwa ngabantu.
Ngokuhlukuluzwa uZulu weZimbabwe akwenziwa nguMugabe lomkakhe uGrace kanye leqembu labo le-G40 leli, ubona kusiba labantu yini abaphuma mhlawumbe kubandla leZanu PF lakumabandla aphikisayo uMDC besiya kuqembu le-G40 leli?
Kungenzeka khona lokho ngoba abantu bahlukene, ayisuye wonke umuntu wayebona ngendlela leyo okhuluma ngayo, abanye babebona ngenye indlela. Akula phathi emhlabeni evala umuntu oyedwa, kuba khona abanye ababona ngendlela leyo yedwa abona ngakhona, kwandise abantu kanjalo. Ngakho-ke ngilethemba njengalokhu sishilo ukuthi abantu balelungelo lokuthi bafome bakhankasele amaqembu ezepolitiki ngendlela abathanda ngayo. Lalo naleli lizabe lingelinye elilabantu ukuthi babe bani ngokwedlula kwezanu PF babe-MDC kuya ngendlela bona abazaqoqa ngayo, abazalungisa ngayo, abazakhulumisana labantu. Nxa uwonele ebantwini kuyamele ukuthi uxolise, nxa ufanele uxolise uxolise. Njengoba ngisisho, ziningi iy'ndlela zokuthi abantu bafinyelele ebantwini, kodwa okukhulu yukuthi kumele wonke umuntu ulelungelo lokwakha iqembu alithandayo.
Nxa sesimehlulela uMtiniri, singathi kulokuhlakanipha yini entweni ayenzileyo kumbe yibula nje kuphela?
Kuya ngokuthi ukholelwa ekwenzeni ini, ufuna ukwenza, njengoba ngisisho ukuthi ufuna ukwenzani. Akula muntu ovinjela ukuthi asukume afome i-political party yakhe nxa engasasuphisekanga ukuthi aqhubeke kuZanu PF lelungelo lokuthi aphume. Bakhona abanye ababebona sengaye basebehamba laye. Singakwazi ukuthi bazoba ngakanani abantu, kodwa engifuna ukuthi ngigcizelele ukuthi wonke umuntu lelungelo lokuthi enze khona lokhu akwenzileyo u-Ambrose Mtiniri.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ugatsha olubona ngokuhlawulwa kwemithelo oluZimbabwe Revenue Authority soluthethe isinqumo sokuthi abatshayeli bezimota benelise ukuthola incwadi ebanikeza imvume yokungena le mota, i-temporary import permit, besebenzisa ubulembu be-internet. Lokhu sokwamukelwe ngenjabulo isizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele Botswana, kubika uMartin Ngwenya.
Ugaja lwezimra luthi seluthethe inyathela lokuthi abantu abangena eZimbabwe ngezimota bevakatsha benelise ukuthola incwadi ye-Temporary Import Permit, TIP, besebenzisa ubulembu we-intanethi e-online application. Embikweni owethulwe ekhasini layo lebulenjini, iZimbra ithi inyathela leli lenzelwa ukuthi izihambi zingahlali isikhathi eside endondweni zokubhalisa izimoto emngceleni wamazwe amabili okuzakwenza kukhanye abantu ukuthi bangene elizweni lula ngobuningi. Kuqala ama-TIP ayifolelwa ofisini awezimra emngceleni kuthatha ithuba ukuthi abatshayeli bawathole ikakhulu ngesikhathi samakhefu afana lekhisimusi kanye lephasika. Izimra ithi abahamba izimoto bazenelisa ukuthi bangene ebulenjini ngaphansi kwekhasi logatsha lolu benelise ukuthola i-TIP khonapho khonapho. Abatshayeli bazaphiwa inombolo okuyo bazayipha isebenzi ezimra emngceleni ukuze kuqiniseke ukuthi ngempela balayo i-TIP. Leli linyathela elamukelwe ngabezimbabwe kweleBotswana abavame ukubhekana lekumiyezalana ngenxa yesihambi eziningi eziyabe zifolele ama-TIP ikakhulu emngceleni we-Plumtree. Mnumzana Mthabisi Dube uthi inyathela leli belivele seliphuzile ukuthathwa, kwakumele lithathwe kudala ngoba umhlaba wonke jikelele usuguqukile ebulenjini be-inthanethi ukuhambisa ibhizimusi.
Angazi ukuthi okubathatha isikhathi eside kangaka ukuthi benze linto ikuyini, ngoba into yokufila amafomu ezimota ngezandla leyi hayi bekudala ama-queues kakhulu e-border. Ngakho ukusebenzisa i-internet ukuprocessa ama-TIP kuzanceda kakhulu, kwenze ukuhamba kube lula ngoba zonke izinto sesizenze emafonini ethu, so kuzasiza kakhulu.
Inyathela leli njalo lizabona ukwehla ekusebenziseni amaphepha njengoba siyabe singasekho isidingo sokugcwalisa amafomu, kwehlise inani labo belokhu begcwalisa amafomu lawo abadibana lobunzima ukuya ebulenjini. Umnumzana Rodwell Moyo ohlala eHaburoni laye olamukele ngenjabulo enyathela leZimbra.
Njengoba sekusenziwa online kutho ukuthi sokuyabe kudlula nje umuntu ebhadala kuphela engakhiwa ngabantu bengalanela ukubhadala other than ukufila amafomu okuyikho ukuthatha isikhathi eside ikakhulu ngesikhathi nje nxa kulamakhefu.
Umnumzana Andreas Sibanda yena osebenza kweHaburoni kodwa eyande ukuvakatshela ekhaya laye ukuthakazelele okwenziwe yiZimbra.
Lelo linyathele elihle kakhulu elithethwe ngabo Zimbra, kuzakwehlisa isikhathi esisiqeda semabhoda njalo kwenze kube lula ukuhamba kungabi lesiphithiphithi ofica abantu sebedinwe lokukhathala belokho belinde ukuthi bedlule ebhoda.
IZimbra iqalele ngitsho leBotswana yona ilokhu esasebenzisa ukugcwalisa amafomu ngezandla. Themba kuzihambi ukuthi amazwe amabili azasebenzisa ukuthola ama-TIP kusetshenziswa ubulembu be-intanethi ukuze kube lula ukuhamba phakathi kwamazwe womabili. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHaburoni kweleBotswana.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi uyathokoza ngendlela iqembu lakhe eselidlala ngayo lanxa nje kusakunengi elimele likwenze. Kubika uJoseph Njanji.
Ndlovu bekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe linqobele iCape United nge-2-1 kufinali yenkezo ye-VP Kembo Muhadi Charity Shield ngensonto enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Abafana bakaMadinda benelise ukuphakamisa inkezo loba nje beqede umdlalo sebesilile ngomdlali wodwa ngemva kokuba ukapteni wabo u-Honest Moyo etshengiswe ikhasi elilombala obomvu nompembe u-Alan Pazwi ngemva kokuba engqikile ngekhanda umdlali weqembu leCape United uBrian Muzondiwa ngehlandla lesibili yelo mdlalo.
Kumnandi nje ukukhona ukubona abafana bakho bedisplaya i-performance njengale in the project le over we can really ukona maybe ngathatha isikhathe side kodwa kavuthi akuthi ukuthi kona hayi sesifikile emaphethelweni siloko sisebenza kunengi omesolungisi.
UMadinda uqhatshwe kakutsha liqembu le-Highlanders ekuqaleni komnyaka, njalo indlela abafana bakhe abadlala ngayo kwimidlalo yokuzwana amandla itshengisa ukuba iqembu leli lingaba ngelinye elizabe lincintisa ukuphakamisa isicoco seligi lonyaka. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqobele Nepal ngamaranzi alikhulu lechumi elilesithupha 116 emdlalweni wesibaya sikagroup B ngosuku lokuqala olomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Komunye umdlalo wesibaya sikagroup B yona iqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Iqembu leScotland linqobele Afghanistan ngamawikethi ayisikhombisa. Emidlalweni yesibaya sikagroup A eqhutshelwa edolobheni leHarare, iqembu le-United Arab Emirates linqobele Papua New Guinea nge-56 runs, kuthi ele-Ireland linqobele Netherlands nge-93 runs. imidlalo iqhubekela phambili kusasa njalo kobulawayo iqembu leZimbabwe lizaningilana leqembu leAfghanistan kuthi eleHong Kong lizadlala leScotland. Esikodlweni iHarare iqembu leIreland lizadibana lePapua New Guinea kuthi eleUnited Arab Emirates lizadlala leWest Indies. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga tshangale zansi mthokozo omuhle kwanele okwamanje asihlanganeni kundaba zantambama ngesikhathi sika 7:30. Olivalelisayo ngontungamilinkomo lichone kuhle.